emaphandleni namhla sesigabeni sebulima West Ward 10 esuba khona lezakhamizi ngodubo lwezinyamazana ezigoqela indlovu lezinye. Inhlanganiso ye-Abacus Trust ibambisana lomsakazo we-27 ikhulume lomnumzana Sikhumbuzo Dube, umgcini sihlalo wohlelo lokulondolozwa kwezinyamazana ole-campfire.
Maze sikulimile siba lohlupho mpela olukhulu kakhulu. Ngikhuluma ngendlovu, ingulungunzu lezinyoni. Izinto ezihlupha kakhulu abantu labo mpisi nabo bakhona sometimes nezilwane zinokufika, kodwa indlovu kakhulu ma ngizikhangelele yizona ezomonakalo omkhulu kakhulu. Ngikhuluma nje lo nyaka ngikhuluma kunje nje ku-10 yeBhambathi silabantu abaningi kakhulu esesiyabheka kumawadi wonke eyi-7 wakhanya ukuthi yona yiyo yodwa ephambili ngokuba lo monakalo wokudlela zindlovu.
Siphinde saxoxa njalo ngodaba lolu nomnumzana Ochard Swanda wake waba yi-game scout esigabeni sebulilima.
Bekungavuselelwa ucingo olwe-solar fence oluyilo olwalube yi-solution yokuprotekta abantu kuzinyamazana. Then kube sekusiba futhi nendlela yokuthi ama-game scouts labo bona baba khona khona le maitengwe rally transport enough ammunition ezokwenza i-problem animal control.
Ugcizelele esithi
ngaphandle kwakhona ukuthi kuyenzakale khonokho kusho ukuthi kungaba lobunzima kakhulu lokumisa ukuthi into engasayenzakali ilangisa kayisela control. Yonke into esingumathanda esikhathini esiningi okwakuvunyelwene i-campfire concept ukuthi khona abantu babe lesikhathi sokungena kulangisa area khona le ku-project area okuyikulapho kuhlala khona izinyamazana zethu. Kodwa okwanamhla sekungumathanda abanye sebehlala khona le.
Unkosikazi Vainolia Moyo isakhamuzi se-Ward 10 laye uthi yathuba kakhulu inyamazana endaweni le.
Inkomo zabo zihlezi zise emabhungani. Ukuba kwazi khonale emabhungani abantu basuke badlise utshani khonapho ababe kuthethiwe khona, kodwa uthole umuntu useyeqile sengale okule ndlovu khona. Uma sekubasa umlilo indlovu lezana ziyethuka kube lezinja. Abantu bahamba lezinja khona ngale zinja lezana zona zethusa indlovu sezihlele ukuthi zibalekela ngase zibaleka ziyakhithi. And futhi ezinye ziyeke zingenekele kelekutshwana zisekele umangulwana zizothutha sezidinga amanzi, ngoba amanzi kulindawo yethu aluhlupho kakhulu. Ekuqaleni indlovu zakungabuyibuyi kakhulu ebantwini, ngoba imabhongane yayile damu plus kwakugediwe ama-canals lapho amanzi ayehamba khona esiya lapha ezazihlangana ezaziwanatha. Kathesi sezibuya kakhulu ebantwini ikhoza ingamanzi.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilothulelwa yinhlanganiso ye-Abacus Trust. Ngiyakutwala uhlelo olufanayo ngeviki ezayo.